Siyabonga Gibbs Dube. Siyalamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 14 Lwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingayi tshona njani izilukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Kambe izisebenzi zikahulumende ezibalisa amatitshala azathola iholo lebonus lonyaka na?
Ama-dates akabi khona ukuthi sibekwazi. So sibe sikhangele ukuthi sibone ukuthi abanye abaqala ukuthi babhadalwe bazabhadalwa yini.
Amakhulu abantu asephila ngokwemba egangeni kudingwa igolide.
Wonke umuntu sezivukela nje kahlala egangeni abe lokho ekorokoze ebhede ecabangele ukuthi laye uzathola okuncane kokuthi laye aphile.
Kuhlelo lwabesifazane lamhlanje sixoxa ngodaba lwamasonto akulezi nsuku. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulona uyona lo umsakazo. Uhulumende ubikwa ethembise izisebenzi zakhe ezibalisa amatitshala, amapholisa lamasotsha ukuthi zizathola iholo lebonus kumalanga amalutshwana alandelayo. Ngomnyaka odluleyo umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa wathi izisebenzi zikahulumende kazisoze zithole iholo leli ngoba uhulumende engelamali. Kodwa masinyane nje umongameli Mugabe wasephika lokhu wathi kaziphiwe iholo lebonus loba uhulumende engelamali. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso exoxisana lohulumende kudaba lwezeholo iApex Council umnumzana Richard Gundane ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Siyabonga kakhulu. Umbiko esuzwayo ukhulunywa nguminister we-public service, labour, public service and social welfare kulezi viki ezindlulileyo ngumbiko okutshengisa ukuthi ibonus zazikhona. So ekhuluma uminister sizethi naye ekhuluma echasisa ukuthi ibonus izakubikhona, izakubibhadalwa mbija nambijana. Kodwa esingakwaziyo-ke ukuthi yiziphi izigaba ezizathola ibonus. Kodwa into eqakathekileyo esizileyo kulowo mbiko ngeyokuthi ibonus iza kuba ikhona kulo nyaka.
Manje selike lakhulumisana lo hulumende yini ukuthi libe kwazi amalanga?
Hayi, amalanga kafika ama-dates akabi khona ukuthi sibe kwazi. So sibe sikhangele ukuthi sibone ukuthi abanye abaqala ukuthi babhadalwe bazabhadalwa yini. Kafika itholike i-confirmation yokuthi sebeqalisile ukubhadala. Kodwa sizabe silokho sikhangele ama-dates lama-pay dates eqalisa khathesi ukuthi sibone ukuthi njengoba bebeke lowo mbiko ukuthi sebeqalisile yini ukuthi babhadale. Kodwa into eqakathekileyo kade siyikhangelile ukuthi bazabhadala. Singakhangaleli ukuthi balokhuze bayehluleke ukuthi babhadale. So kumele ukuthi babhadale. Kodwa ama-dates-ke asilawo ukuthi sikhulume ukuthi education izabhadalwa nini, the rest of the civil service nini, ama-unit form forces nini. Kodwa sike sikhangele ukuthi engxenye ama-unit form forces yiwazi aqalisa ukuthi ayitholele imali.
Ye, kulo daba lolwana oluke lwenzakala esizwa ukubana bakhona abangaholiyo imali batholakala bengekho ezikolo ngesikhathi se-audit. Luhamba njani okwakathesi?
Yebo-ke kuyenzakele ukuthi lo nyaka ngoJulayi laphana kutholakele ukuthi i-audit icine isibangela ukuthi ababalisi abafika ku-2,000 something sebecina sebasengatholi imali kuJulayi. So khathesi-ke siyisebenzele ndaba sikhuluma nohulumende le-public service commission. So sokucineke abantu abaningi sebeqalisile ukuthi bayithole imali, abaningi sebeyitholile imali babiselwa back ku-payship. Ngoba thina sikhulume nohulumende sabatshengisa ukuthi usobala ukuthi abantu labo abaningi bakhona ezikolo bayasebenza. So bacine labo sebelokhuza sebethumezela amanye ama-inspectors ka-public service commission ukuthi ayekhangele ezikolo ukuthi abone ukuthi abantu bakhona yini. So sokusobala-ke ukuthi abantu abaningi kakhulu bakhona njalo sebeqalisile ukuthi bathole izimali zabo. Ngangikhangele thina silabantu abalutshwana nje abaseleyo. So siyadinga-ke ukuthi uyini owukanyela ukuthi abantu abantwana abalisa bafuna utshwana bona labo bangathole izimali zabo. Kodwa ke hayi abantu abaningi sokulungisa.
Umnumzana Richard Gundane ngumkhokheli wenhlanganiso exoxisana lohulumende kudaba lwezeholo iApex Council. Ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseGweru. Amakhulu abantu abikwa sehlala egangeni endaweni ezijiyeneyo zelizwe esemba igolide kulandela ukuvalwa kwamankampani. Lokhu kubikwa sekujiye indawana yonke yonakele. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umfundisi Angliston Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ikho kwenzakalayo abantu bagcwele iganga lonke liboshangani lapha kuzilasiyikho abanye abafana bake badesa ama-1.6 kilograms egolide. Abantu kabakho emsebenzini, abantu kabalamsebenzi, so abantu abangabathuna sebegcwele egangeni lapha sebephika ngesikhorokoza bayadebha every-environment iyadilika kusekusala kungamagodigodi. Kodwa abantu kakula nenye indlela, akula nto abangayenza ngoba amakampani avalwa akula msebenzi. Sonke umuntu sevukela nje kahlala egangeni abe lokho ekorokoze edebhe ecabangele ukuthi laye uzathola okuncane kokuthi laye aphile lemuli zakhe kumbe athuthuke laye abe kwesinye isibanga empilweni. Phinda futhi kube njalo khonapha egangeni uzathola ukuthi sebaningi labaningi abenza amanye amabhizinisi athile, abanye bathengisa utshwala, abanye bathengisa izitshwala. Kuningi kule activity eningi kakhulu yenzakalayo egangeni okade kungakuyinto okade ingavamanga. Kodwa-ke siyananzela ukuthi kubangelwa yikhonokho sikutshe ukuthi kwezomnotho kazimanga kahle, ubumi welizwe kawumanga kahle.
Kahle kahle kungaphi lapho kungani kukhanya kulo dubo lolu kakhulu?
Kula ndawo engasingayitsho nje ukuthi specifically ngoba abantu laba bagcwele indanga yonke. Kathi esingikhuluma sengeseshangani kula bantu abaningi kakhulu kwi-week weekend edlule abantu at one point kade befika ama-1,000 begcwele inhlangano mayeneyazi abaxoti. Kanti-ke ungahamba uzuza bekhuluma bethi sizele enyathi, sizele egwanda, abantu sebehamba bekhempa indawo yonke. Into egcwele kakhulu mina engibonayo ngapha emhlubuleni wemadebeleleni, abantu bayagcwele ngama-dipteph ematopo zindawo indawana zonke ezingani zi-great dayikho kutholakala khona igolide. Abantu bagcwele-ke baningi basama ukuziphilisa. Kodwa kuinto esukube khona ngeyokuthi kuyonakala-ke i-environment, asingeke sabasola futhi ngoba isimo sasimanga kahle.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazane lilo sithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa ngezokholo lwesiKristu silomhlonitshwa omela ibulawayo South edalele ePhalamende unkosazana Dorcas Sibanda. Yena osonta kunkonzo ye-Prophetic Healing and Deliverance Ministries eyaziwa ukuthi PHD ekhokhelwa ngumnumzana Walter Magaya. Siyakwamukela kuhlelo. Lasuthiseka yini ngokwenzakala kuviki edluleyo kunkonzo yenu lapho kwanxuswa khona amalunga edalela ePhalamende ukuthi ebuye enkonzweni, kwaqhubeka kuhle yini?
Lapho okukhonzwa khona kuba mnandi, uhlelo lwaqhubeka kamnandi. Sangibona kuqakathekile ukuthi senze njalo ngoba phela ngabantu abakhokhela abantu, and ukuze ukhokhele ngendlela eziphezulu ukuze ukhokhele lawo abantu bakuzwisise labo bezwisisa lo msebenzi yakho lawo, nokuze ukhokhele usebenza ucace ukhangele ukuthi wenzani, kumele ube umuntu okwazi uNkulunkulu. Xa uhamba ngabantu ngephalamende kuphela, odokotela babekhona, amagqwetha ayekhona, osomabhizinisi bona inhlalakahle zabosomabhizinisi ikakhulu abaningi abavela eHarare babekhona, ama-leading people ngama-managers kuma-big organization esiwaziyo lapha eZimbabwe babekhona, and bonke babesebenzela uNkulunkulu ngalelo langa.
Kodwa liyakholwa yini ukuthi abantu beza ngokholo abadingi ukuthi ngoba bezwa kuthiwa amakha lawa asetshenziswayo awe oil azabalethela inhlanhla?
Amakha lawa esikhuluma ngawo lawa esingathi i-oil ngesilungu, noma ungakhanya ebhayibhilini ikhona leyo oil, and ukukholwa komuntu umuntu kukhululekile ukuthi akholwe ngendlela yena afuna ngayo. Lasisekeleni sombuso abeZimbabwe singabayesama uNkulunkulu esingathi singama-Christian. Yikho noma sibhale isekelo sombuso savumelana ukuthi umuntu uvunyelwe ukuthi akhethe yena ukuthi ufuna ukulandela lokhu kukhona, kumbe ufuna ukungena i-episode ukhululekile.
Uthe lapho okukhonzwa khona kuvele kuhle, kuphathisa njani abantu empilweni zabo kulezi nsuku? Iningi likhathazeka ngokuwa komnotho welizwe lokunye, ikakhulu sikhangela labesifazana ezindlini lalabo abangalamsebenzi.
Ukuphambaniseka kwelizweni ikakhulu kuhlukuluza kakhulu abantu abangumama. So nxa sisiye ekholeni kuyaphathisa kakhulu ngoba umuntu ongumama uba le-hope ngesilungu, khonokhona ukuthi abe kwi-environment yona liyana, abe esendaweni yona liyana, esekholeni lona leliyana, kuyamphathisa khonokho kakhulu ngoba into ezenzakala ezindlini lapha ziningi kakhulu. And nxa emzini kuswelakala ukudla, kuswelakala amanzi, kuswelakala amagesi, kuswelakala ukuswelakala khona abantu abadubeka kakhulu ngabomama. Yena bona baye baba lama-problems, kodwa umama ebadubeka kakhulu ngoba abantwana bakhala bekhangele umama. Phela into ezenzakala emhlabeni, izinto ezibhalwe ebhayibhelini vele ukuthi zizenzakala. So kuqakathekile ukuthi umuntu ahlale ezilungiseni.
Singathi insonto le okhonza kuyo ekhokhelwa ngumprofeti ubona isebenza okwedlula ezinye ezingasizo zomoya ezazivele zikhona kudala.
And ngingumuntu okhokhela amandla, ngiyahlonipha ukuthi abantu bona bathini. Sekusiwa ngumuntu, kuya ngumuntu ukuthi yena umuntu ukholwani. Njengoba ngikhulumile ukuthi la esisekeleni sombuso kubhaliwe kucacile ukuthi umuntu engavuka yena ezitshela ukuthi ngamthakatha ukhululekile. Umqakezele izandla ngobeni ezitshela ukuthi umthakathi ebuliphuthi kubalula isifundiso umhlabathi esesabakhulu wasiza ukuthi sisasikholwayo. Sekuqakathekile ukuthi umuntu nomuntu azikhethele yena. Mina nginje ngibone kufanele ukuthi ngiye ku-P S D, P S D mina le-prophetic healing and deliverance. Lapho kukhitshwa khona imimoya esibonayo ukuthi izikhathi eziningi kuyaphambanisa abantu, izikhathi eziningi kuyabisela abantu emoya engathi ngama-demons. So ukukholwa kwami nami mina as an individual labanye labanye labaphose imiliyoni yadesilayo, kumba ngathi imiliyoni plus kadesilayo, ikubona kwethu thi laba baya kumethodisi kumba baye ku-Roman Catholic kumba baya kwezinko, labo siyabahlonipha kule ngoba bakhethile lelo kholo.
Kwezombusazwe kuyenzakala ukuthi kube lokuxabana lokunye, ukholo lakho lwesiKristu likuncedisa njani ukuthi uqhubeke usebenza labanye lalapho okule ngxabano khona?
Ingxabano ikhona noma lasebhayibhelini okhangela izinto zikhona ebhayibhelini, ingxabano ibivele ekhona ebhayibhelini. Mina njengomuntu okholwayo ngile themba lokuthi kumbe vele ngingathi ngiyakwazi ingxabano iyenza ukuthi izinto zilunge. So singaze sixabane sitshelane iqiniso, yikho ukulunga kwakho sekuthilengisisa izinto.
Hayi, sibongile ukuxoxa lawe. Ungabatshiyela liphi abesifazane?
Into engifuna ukuyikhuluma lapha kubomama bonke nje iZimbabwe yonke jikelele ukuthi ukwazi uNkulunkulu into eqakathekileyo kakhulu. Kumbe ungathi lapho yabe ukhona uNkulunkulu uyi-one esimkhonzayo. Omama vele kuthiwa bona they're next to God. Kusho ukuthi uNkulunkulu vele izikhathi eziningi thina omama vele uyasilalela. Singaguqa phansi ngamadolo sikhuleke, siyiZimbabwe yonke jikelele uNkulunkulu kwelinayo emthembeni emkhuleyo.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lomhlonitshwa uNkosazana Dorcas Sibanda omela iBulawayo South edalele ePhalamende, njalo esonta kunkonzo ye-Prophetic Healing and Deliverance Ministries ekhokhelwa ngumprofeti uMnumzana Walter Magaya. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, yikho napha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga, ube lelanga elihle. kweze midlalo lamhlanje. Imidlalo yenkezo ye Net 1 Easy Call Cup iqale lamhlanje. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso ebona ngezenguqu elizweni iPremier Soccer League uKenneth Ndebele ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Sithandile ukuthi ke ama semi-final adlale kusukela phakathi kamhlaka 5 le 6 December. Ngeni i-final sesifuna layo khonapho mhlaka 12 December sesigqiba imidlalo ye-Easy Call. Akusazi sesigqibile yona leyi imidlalo esethi iqale ngoMashi sizabe sesigqibe yonke sekusebenze amahlandla amathathu esigangele ukuthi kusiyafika mhla zimatshumi emathathu ku-November sibe sesigqibile ngoNovember ngolwezi yebo kubele ukuthi sesigqibile imidlalo yethu. Okwakathi sikhangele ukuthi amaqembu aphezulu alinisana azodlala ngosuku olufanayo lwesikhathi esifanayo nalaba abanyabalokhe-ke ngoba bagalula ukuthi bezethola impilo kuba khona bazabe bhukutsha la ebhukutshweni labe liphansi khona nesikhathi esifanayo.
Singathi-ke amaqembu aphezulu athola imali enganani nxa sesikhangele i-PSL le-Easy Call?
I-Easy Call sikhangelele ukuthi amaqembu iqembu elinqobayo liyathatha inkezo imali engange 80,000 United States dollars. Laba abathatha inkezo e-championship e-CAFL bathola iy'nkulungwane i-100,000 ngokunqoba kwabo.
Singathi-ke uyasuthiseka ngendlela imidlalo edlalwe ngayo.
Sifikile kakhulu ngendlela kade bengenisana ngayo umnyaka wonke nje kusuke kwalabe zizinto ezingani ziyasiphambanisa kancane eziyenza kube lukhophe ekufanele ukuthi sizame ukuthi nxa kungameva siyaba ngokuza kweminyaka ebuyayo. Okokuqala ukuthi kube sesika leqembu lehlulekileyo ukuthi libuye lizosuthisa ukuthi umdlalo ukhona iqembu le-Cape United ekhana kwaba lihlazwa sonke sikhangeleyo kuligi engangayethu iligi yekhahlelaga premiership. Kube sekusika khona futhi ubudlwangudlwangu okuba khona emdlalweni okukujikijela kujikijela amambodlela lanama-orenji lokhuyana ngakulunganga kusisebenzisa nzima labantu abayilo basekelayo ama-sponsors njalo kwenza umdlalo kungasakhani umdlalo sokwaniyimpi. Ukhuthaza ukuthi fanele libe uyike lapho abakhokhela amaqembu ukuthi bekhulume nabasekeli babo ukuthi bezame ukuthi bekunangenele ukuthi imidlalo wenguqu asompi nomdlalo nje wemubi kungasuki bese kufika yinto eyokuthi abantu sekusesala lokuya khona ezinkundleni.
UKennedy Ndebele ngumkhokheli wenhlanganiso ebona ngezenguqu elizweni iPremier Soccer League. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Leza tata twayisa ife namayimbo bana bobe nikubomba ntito yobe. Leza tata twayisa ife namayimbo bana bobe nikubomba ntito yobe. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichicha fyonse fibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichicha fyonse fibi. Nalika pondo ine, naliba ine, nalakolwa ine, nalichicha fyonse fibi. Tela lesa wandi wachitila vintu fisuma sana.
Ukugqiba uhlelo lwethu kasikhangele ebezikhokhela. Amatitshala azathola iholo lebonus lonyaka na? Amakhulu abantu asephila ngokwemba egangeni kudingwa igolide. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukelly@studio7@voanews.com loba i-text message kuWhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.
You have been been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.